Manje inkosi Sibanda wahlala elokishini lemakhandeni uvukela edolobheni lakobulawayo ekuseni nsuku zonke njengaye wonke umuntu osebenzayo. Umfoka Sibanda yena kodwa akaqhatshwanga muntu njalo akusuye omunye walabo abaphila ngokuthengisa emgqaqweni yedolobho leli. Esakhe isikhathi usichitha esendaweni zokubheja esezinemetheke zagcwala idolobho lakobulawayo. USibanda olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Freestyle Football Federation uthi uqale ukungena endaweni zokubheja esiyazibukelela umdlalo wenguqu ukuze athole ulwazi ngokwenzakala emazweni aphetsheya kodwa laye wagcina esehawukela.
Langumuntu osebenza izinto zefootball, zesporting. So kuyanceda ukuthi ngikwazi ngama-teams, i-latest information eyenzakala endaweni zefootball. Akula muntu ole-information enengikwedlula umuntu obhethayo. Ya yikho ngakutsho okokuqala. Okwesibili ngatsho indaba yemali ukuthi awe uyakufaka ukhangelela ukuthi uzaphuma le mali kodwa hhayi kukalutshwani. Lami vele nje angikhangelela imali ngoba kukalutshwani kuwina. Ngikhangelele kwephula endaweni zokuthola i-information le ndaba, indaba ezinjalo njalo.
Ulibathi Mthinzi othi yena ukubheja kusiyo indlela afuna ukuphila ngayo njengoba kwesinye isikhathi kungamhambeli kuhle uthi uyabheja ngoba kungela enye indlela angathola ngayo imali. Umthinzi laye uvumelane loSibanda esithi abanikazi bezindawo zokubheja yibo abathola imali eningi ngoba kunzima ukuthola imali ethe xaxa ngokubheja.
Hayi, abanye bayawina kodwa ababini wonke. Laba bayenza imali abaningi bayathi makhangela imali bayenzileyo abaphelile imali ezizayo. Imali yabo yalabantu kodwa hayi imali bayenza inyini. Abantu bakwina balutshwana kodwa kuwina kuwina kula malanga. Hayi, ingaba ilanga lakho lokuwina uyawina inyini but nguwenze afafu leyo.
Utebuho Moloi uthi kuya ngenhlanhla yomuntu njalo ukuba khona kwendawo zokubheja sekusize abasakhulayo abangaqhatshwanga ukuba benelise ukunakekela imuli zabo.
Engingakusho nge-sports betting sincede intsha yethu ngoba njengamanje sikhangele ilizwe lethu imisebenzi ayitholakali. So iyasinceda kakhulu ngoba sikwanisa ukubana sithone sizihlalele khona ngala ezindlini ze-sports bet. Sizama ukubana sithole ongamasentinyana ubana sizame ukugcina abazali bethu nabantwa bethu. Njalo kusenza sazi namaqembu labadlali abadlala khonapha locally labanye abadlali abadlala njalo international.
Kule ndawo ezidlula ezinhlanu ezitholakala edolobheni lakobulawayo lapho kubhejwa khona njalo lezo ndawo zithona zigcwele phamu abantu bezama inhlanhla. Kulezi ndawo kutholakala omabonakude abaye betshengisa imidlalo etshiyeneyo egoqela yenguqu eyokuncintisana kwezinja kanye leyokuncintisana kwamabhiza. Kube khona njalo le midlalo yokuzibazela ebizwa ngesilungu kuthiwa i-virtual sport. Abaziyo bathi amaqembu angaziwayo abhatala ngcono ungabhetshela wona ngoba lawo aziwayo eyandelwa ngabantu yokudala ukuba inzuzo ibe phansi. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo ngingujoseph Njanjini.